Abalimi bebulilima njengabo bonke elizweni jikelele sebephakathi kokulima ngoba seliqalile izulu ukuna njalo bathole inhlanyelo phansi kohlelo lweintwasa. Unkosikazi Sifiso Moyo ebulilima uthi isimo emangweni wabo sihle kakhulu ngoba balungiselele abalimi abanengi bachayile ugajopo.
Emasimini khathesi sikhangele ukuthi izulu liyana sichayile ugajopo. Owamagodi sikhangelele ukuthi nxa lingaqhubeka lisina lisiya phambili sizathola futhi. Inhlanyelo siyitholile ekuhulumende usiphile lekonke lefertilizer. Ngithole ama 5 kg amabili awenhlanyelo awomumbu, ngazothola i 5 kg yendumba, ngazothola i 5 kg yamazambane, ngazothola ibhinzi zenkomo.
Unkosikazi Sibongile Nkiwane osuka eThekwane uthi sebenzile konke okusemandleni abo elethemba lokuthi kuzaba njenganyakenye lapho abathole inhlanyelo phansi kohlelo lunye.
Hayi mina emasimini amandla adlupho ngingazi abanye, kodwa kimi hayi noma lingabuyanza kukhulela lukhula ngiyazilimela. Ngumama wafundisa ukuthi lima. Inhlanyelo yokulima siyiphiwe ngabalimisi ekagajopo, kodwa mina yile yami esintu. Mina ngikhanya ingcedile ngoba lo mnyaka ophelele ungcedile, ngibe ngumama sibithi hayi intombi.
Kodwa unkosikazi Samaria Nkomo esinye njalo isakhamuzi sebulilima yena ukhala ngokuthi ayitholileyo inhlanyelo iphehliwe.
Hayi inhlanyelo ngiyiphiwe sibili but iphehliwe. Ikho ngikhala ukuthi ngenxa ngiyafakala phana ingamili anti ngokuphehlwa kwayo. Ngisiphiwa 10 kg unyawuthi le cowpeas le spray.
Ukhansela kaWard 21 Kondiweni unkosikazi Nani Ndlovu ukhala ngokuthi akakalutholi uncedo phansi kweintwasa.
Inhlanyelo siyitholile but yamazambane esikade siyikhangelele sibi kakhulu asiyitholanga. Esiyitholileyo yonke leyinye besivele siyithinjisiwe siyitholile ngaphandle kwemazambane ne-sunflower esingakakutholi. Yamonium nitrate besizama ukuthi sibe sikhuluma labalimi sibethu ukuthi nxa kungabe ikhona ama-inputs lawo aphangise ukubuya ngoba izambane lifanele lihlanyelwe right at the beginning.
Unduna Jabulani Ndiweni Mphini uyaluncoma okwamagama uhlelo lweintwasa.
Ya kakhulu and sibona lwenza kahle kakhulu because most of them bathi hayi kuyathola uyenza uthola amabele amaningi rani ukulima nge-tractor. So whereby it reduces ama-cost. So you are happy about uhlelo lwefumbutha. So I think it's helping a lot. Abantu bazuza kulo. So inhlanyelo sebeyitholile sebeyifakile phansi and the program is progressing smoothly.
Unduna Gandani Mikhawu Zenzo Magutshwa ukhala ngokuthi iningi alikatholi inhlanyelo lomvundiso emangweni wakhe.
Ukulima kasikaqali sinjoba izulu liphuzile kukhona li inhlanyelo sisayikhalela ngoba abantu bebengazuzanga okuqondileyo. Isikhathi esiningi ngiyayiphuze inhlanyelo ukubuya singazi lonyaka kumbe sizayaphakisha ukuyizuza. Abantu ekulimeni bazibisele. Ngikhuluma ngisezenjenje laba bamagodi vele sebehlanyele. Leli zulu liqalise ukuna inhlanyelo isiphasi silethemba ukuthi izaphuma. Akusoze kubotshakala ihlanyelo. So sisacela ukuthi laba benelisayo ukuthi bangasicedisa ngezihlanyelo bancedise ngokuthi ifike masinyane ebantwini wayisebenzisa isikhathi sesekhona.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima i-Agricultural Rural Extension Services yilo oluqhuba lolu hlelo labalimisi ezweni lonke lapho abantu abadlula izigidi ezimbili sebethe bafundiswa ngohlelo lweintwasa batholiswa inhlanyelo lomvundiso kanye lemithi ebulala imihogoyi emizameni yokumelana lokuguquka komumo womkhathi osokukhathaza abalimi ezweni. Ngimele iStudio 7 sebulilima. Ningu Anastasia Ndlovu.